Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kuleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngomgqibelo mhla ka-10 zibandlela 2024 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
siyasuka siye. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni, kodwa umthetho yiwesu siphatha ku. Kunje khathi somama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugezi, akulamanzi okunaka, akulakudla.
Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende wokuqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la.
Kimi ngaba ngunumber 3 DRC4 kwezi South Africa so far ebukeni ibona idlala ngayo ayi attacki kakhulu.
Abalandeli bomdlalo wenguquko bapha imibono yabo phambilini komdlalo ophakathi kwele South Africa lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we-Africa Cup of Nations wokudinga abazathatha imendulu ye-bronze. Uhlelo lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela isihudo isekholera lokuqhubekela phambili endaweni ezisabalala kakhulu lomkhuhlane ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lukahulumende lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wesihudo esekholera luqhubekela phambili elizweni endaweni ezilenani eliphezulu labantu asebebanjwe yilesi sihudo ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Lezi ndawo zigoqela iHarare, Karibu, Hambirengwa, Mount Darwin, Mbire, Mazowe, Kutu, Mwenezi, Chirezi, Lezaka. Ngokutshona kwelanga la izolo inani labantu abakade sebehlole batholakala bele cholera bebe sebefika 2,477. Abanakanelwa ukubana bake babanjwa yiwo sebesedlula 23,597. Kula basindiye kiwo abedlula 22,853. Abanakenakelwa ukubana sebebulewe yilo mkhuhlane baphezu kwamakhulu amane
448.
Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la. Ngolwesithathu amapholisa abophe izakhamizi zenyandeni ezifika phose 200 zisetheswa umlando wokuzabela umhlabathi okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ababojiwe laba bagoqela izalukazi lamaxhegu, ontangane labomama bakade belengane ezimunyayo. Omunye walaba betheswa umlando wokuzihlalisa emaplazini okungekho emthethweni ngunkosikazi Sibusisiwe Moyo obotshwe ngolwesithathu othi babotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengami ngina kakhulu ngumuntu wamaphilisi, ngisuke ngashiya amaphilisi sendetudayi songanathi amaphilisi okutshengisa ukuthi sukuyikufa kwasendikothile amaphilisi.
Ophenda wathi nxa bengasuswa kule ndawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyasuka siye. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni, kodwa umthetho yiwesu siphatha ku. Kunje khathi somama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugezi, akulamanzi okunaka, akulakudla.
umnumzana Edfield Moyo utuza lelwe nyandeni njalo wakhulela khona ngakho ke akula lapha ngaqonda khona xa engasuswa ngamandla kule ndawo.
Asusa ubuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebebuya kubhalisa izinto bebesibhala singabantu abakhona and thina esangena ekuqaleni sasiphiwele amakhadi ecounselling khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasawathesi but lamhla onithwele ikhadi ngapha kumele ukuthi ulungisele ukuthi ukuthele siphindisiza kuthiwa mani.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mgala othi umhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente.
Enyandeni ngihlale ngo-1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThomsing Mgala lolu Sibanda. Then from there kuthe ngo-2008 sesike sakhulumisana lo resettlement officer lo councillor uChadimani ukuthi besicela ukuthi basinikeze indawo yokuhlala basebesiphegela indawo yokuhlala okathi singancengisa la duzane labazali bethu thina indawo esikhulilele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya mina ubaba nomama ushonele khwapha bangcwatshwa khonaphana so lami ngibe ngingafisa ukuthi ngingaba umuntu ongasuka ngithi ngiyakhela kwenye indawo.
Umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa enyandeni wakhulela khona uthi yena watshayelwa ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku.
Sengitholile indawo ngaqala nami ukwakha kodwa mina ngangizitshela ukuthi kusemthethweni ngoba ngangifakwa mbani yisandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroots.
Amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlaliswe ungekho emthethweni emapulazini abawubizwa ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi zenyandeni ezifika phosa amakhulu amabili 180 ezibotshwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Ayisizo zodwa izakhamizi zenyandeni ezibotshwe zasiyo umthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMasvingo, Manikaland lezinye. Ingcwethe ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho zelusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu lathiwa ngabamhlophe abaxotshwa emapulazini la njalo abanye babo babelwe lomhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kulokhu baxotshela iganga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda Albert Ngube.
Namlela mshweshwe,
namlela nampawa forembula
gukama.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazane. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlaliswa kutsha kwabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi besebenze ngokusemthethweni. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane, yena ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle eye Health and Housing Committee, osichathisela ngenyathelo abalithetheyo.
Ukususwa kwabathengisayo ezindaweni ezingekho emthethweni kuzasincedisa kakhulu njengedolobha lakoBulawayo ukwehlisa kwemimitheka komkhuhlane wekholera. Lokhu kuzakwenza okokuqala ukubana silandele imithetho yedolobha esithi ngama-bylaws ukuthi yakuvunyelwa ukuthi umuntu ahlale nje mahlayana ayithengisa ikakhulu ukudla. Njalo silokudla okuvele kungavunyelwa ukuthengiswa ezitaladeni, ukudla okunjengenyama kulabantu asebethengisa inyama ezitaladeni kulabantu abosayo. Lokhu kuzakwenza ukubana balandele lokho okuyikho abanikwa ama-license okubana bakuthengise, abathengisa izithelo, abathengisa ama-vegetables. Njalo lezo zindawo zizabe zibesenelisa ukuthi bathole amanzi ogeza izandla ngezikhathi ezifaneleyo nxa bebamba ukudla lezambuzi, njalo bathale ukuthi bathengisele endaweni elezambuzi. Njalo njengedolobho lakoBulawayo-ke kulamanyathelo athathayo ukuthi kwenze imikhankaso yokufundisa abathengisayo labo bonke abahlali bokubulawayo ngokuvakela emkhuhlane wekholera. Kulula ke ukubana bathole izixwayiso ebebezele bezithola bezithola idolobho lakobulawayo ezinjengokuthi bagezi izandla nxa bephuma izambuzi kakhulu, ngoba ukungagezi izandla lokho abantu bebamba ukudla bephuma izambuzi. Nabantu abaningi abathengisayo nabantu abaphuma ngaphandle kwedolobho lakobulawayo bevela ezindaweni ezijeneyo lokudla kwabo abazela kokuthiyeneyo. Kodwa nxa silabathengisayo esibaziyo ukuthi bahlalisiwe basuka laphana bathengisela laphana, kuza kwehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wekholera.
Kuyini okuzagoqoka ngalesi sikhathi? Siyabona ukuthi lanxa abantu bephiwe indawo zokuthengisela kuyabe lokhu kulokuxokozela, njalo sikhuluma nje bekuvele kuxokozela khonaphana ku-5-5. Kuzayenziwani ukuthi wonke umuntu alandele umthetho? Abanye siyakwazi ukuthi bazahamba bayithengisa lanxa bengalamvumo.
Iye, kuzathathwa kamanyathelo ukubana umuntu othengisele endaweni engasiyo aphiwe esithi fine yokubana kweqile umthetho, ngoba sekubike kwaba lokuxayisana, kwaba lokukhulumisana. Abantu abadingwanga kusukunikezwa ilungelo lomuntu. Wonke umuntu sesazi lapha kufaneleyo khona. So kuza kwenzakala-ke ukubana abantu baphiwe ukubana bahlawulele ukuqalwa komthetho okuthengisela endaweni ezingayisizi bebazithile njalo nokuthi ukulahla kwengcekeza, kulahla amahlakani. Labo labo bantu abenza okunjalo baza kuhlawuliswa imihlawulo yokuthi balahla ingcekeza amahlakani. Nokunye kuza sincedisa njalo ukuthi njengegodini amavendazi azabe segodini nxa sekule mthovo esukela khonapho abantu bekhwela khonapho izimoto, kuzabe kusenza ukuthi labo bakunanzelele ukuthi ibhizinisi yabo izabe isendaweni enabantu ukuthi abasezi babalekele abantu besiya ezindaweni ezingelabantu uyathengisela khona.
Ikhansili yona-ke siyabona abanye besithi iyehluleka ukwethulela abantu imfanelo zayo ngokupheleleyo, okunjengokubuthwa kwezibi lokuthi kube lamanzi enele.
Izibi ziyabuthwa lezimoto, ama-community trucks ahaywa yikhansili ancedisana lemoto zethu lezi ama-compactors esijwayele ukuthi izimoto zamamadimu ukubana zivuthe izibi. Kodwa-ke kusuke sekungathi izibi kazivuthwa ngoba zihambelwa ngabantu abaningi kakhulu abantu asebethengisela edolobheni okwedlula laba abantu ebesikhangelele izibi ukuzivutha izolo. Njalo abantu bebethengisa emini ekuseni bathayise ngezikhathi zokuthayisa, kathesi abantu bathengisa emini kuthengise njalo ubusuku bonke. So kwenza sengathi kuyasikhulela-ke ukuthi izibi. Komunye umuntu ofika edolobheni ekuseni ilanga liphuma lofika ebusuku, usuke sekungathi kakuthanyelwa izibi kazivuthwa. Amadamethu amanzi aphansi kakhulu esokwazi kwabangela ukuthi ibe lezikhathi ezithile singelamanzi 120 hours singelamanzi njengedolobhu.
Leyo bekuyingxoxo noCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 enkulumane koBulawayo, yena ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle eye-Health and Housing Committee. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Phuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gandhi, yena-ke osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumisane Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende oluphathelane lezamabhizimusi amancane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Gandhi, lami ngiyabonga ukuthi ungamukele ehlelweni lwakho.
Siyabona ukubana abayakhala abanye abaphila ngokuthengisa, abathi bona imbadalo le yokuthiwa bayibhadale nxa befuna ukuyathengisela egodini i-$90 iningi kakhulu. Lina litheni ngale imbadalo?
Sile mzamo esilokhu sisayenza ukuthi sikhulumisane lo-contractor, le-council ngendlela abantu ababaphathe ngayo. We had our last meeting sile-contractor lapho esasi propose thina ukuthi abantu babhadale i-$30, yena esithi abantu bangabhadala $50. Wasesithi usa consulta ama-principals ethu abuye back ubaba uchabalanda. Kodwa to our surprise kuthe sokubuya without consultation yetu sokubuya sokusiba $90. Ngikhuluma nje ngingakhuluma lo mayor ngambhuka ukuthi kumele sibe lomhlangano sizame ukuthi sibonisane ukuthi indaba le singayiphatha njani ngoba sibona ngani iyabulala abantu kulokuthi incedise abantu.
Siyabona ukubana umunicipal usevumile ukuthi abantu bathengise bese endaweni le kade kuthiwa basuke ku 5 Avenue. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani njalo lina njengabaphila ngokuthengisa libothatha njani lolu daba?
Sibonge kakhulu ukuthi umunicipal sicinise sivumelana after a long struggle into adesa singayilungisa nje kudala kungakawonakali abantu bangagcwala idorobho lonke. Kodwa ngendaba zokuthi sasidoniselana especially the previous council yokuthi yayisithi yona kayifuni bantu ezindaweni zona lezana owagcina kudala ukuthi saba lempikiswano enkulu yokuthi abantu bagcina sebethenga sebegcwalisa sebegcwala i-street bengabhadali lutho. Kodwa ngemva kwe-engagement siyabonga ubaba uDube njengo-town clerk wakoBulawayo, sibonga ubaba uCoddard njengo-mayor wakoBulawayo ukuthi sikhulumiseni saze safika endabeni yokuthi kungcono ukuthi konkona silungise uBulawayo ngokuthi kube nesanithi abantu bakwanise ukuthi bathengise. So ngikhuluma nje izolo bengile mhlangano nabantu bonke abathengisayo edorobheni lakoBulawayo ukuthi sizame ukulungisa uBulawayo.
Manje ubona ngani kuzaba lula yini ukuthi kusetshenzwe kungela kuxabana ngendaba yokubana kulabanye bebandla elibusayo njalo lokunye okunjalo okuzenzwa okade kusenzakala kuzalunga yini khona pha?
Kuyalunga baba Gandhi ngoba sivumeleni sivumeleni singabahlali bakoBulawayo. Ngithemba wonke umuntu ule sense of ownership engathi ngesilungu ukuthi konkona wonke umuntu ubona kuqakathekile sesibone sonke ngendlela efana nayo ukuthi uBulawayo kumele alungiswe. So ngaleso sizathu ngeportfolio yami leyi engiyo as the advisor on SMEs engu advisory council I meeting CCD a consulta abantu bonke who are stakeholders sasabonisana safika esimeni sokuthi madoda silungiseni uBulawayo sindawonye. Ngithanda ukubonga abakhokheli bonke amabandla ukuthi konkona sikhulume ulimi olulodwa lanxa abantu becabangela ukuthi engxe njengebandla elibusayo kalisoze likuvume khona. Kodwa ngiyabonga especially ubaba uJabulani Sibanda ngemva kweconsultation yakhe ne-team yakhe ukuthi siphume lento eyodwa yokuthi sibumbe uBulawayo abe nguBulawayo wethu ayikhona ukuthi abe nguBulawayo esimbulalayo.
Okugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngivalelisa abalaleli ngithi balaleli laba debethengisela ku 5 Avenue so ndilaneduze liregister amabizo enu wenzele ukuthi sibone ukuthi abantu bonke singabathini singabancedisa njani. Kuzasincedisa khona ukuthi nxa uthengisela ku 5 Avenue kumbe uthengisela edorobheni phakathi sokwisikhathi sokuthi sikline idorobho. So singakathi sithumele kumbe kubuye abantu bomthetho sondele eduze sibonisane nini ukuthi singancedisana njani. Ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungcuse ehlelweni lakho. Ngiyabonga balaleli.
Lo-ke bekungumnumzana Dumisani Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende olubona ngezamabhizimusi asathuthukayo. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
UZulu uveza ukukhathazeka ngohlonzi lwemihloliso yeZimbabwe. Abazali sebebalekisa abantwana ekubhaleni imihloliso yeZimseke bekhetha ukuthi bebhale eyeCambridge. Abathi ipha abantwana isithupha sika-A level esamukele kangcono emakolitshini. Imbono ngalolu daba yehlukene. Abanye besithi iZimseke ilokhu ithembekile njalo ihlonitshwa emhlabeni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba indawo zikaform 5 ezikolweni ezizimele zodwa ama-private schools zikhanya zisipha indawo kulabo ababhala imihloliso eCambridge. Kodwa iningi lezinye izikolo bezithatha abafundi ababhale iZimseke zisipha abantwana ithuba lokukhetha ukubhala iZimseke kumbe iCambridge kusibanga seka-A level. abafundi abaku form 5 baqala izifundo mhla ka 5 ngenyanga kaNhlolanja. Umnumzana Mthandazo Nkosi, umzali womfundi olobe eCambridge, uthi bakhangelele ukuba umntwana uza kuyafunda phandle kwelizwe ekolitshini, ngokunjalo eCambridge babona izamupha amathuba aphezulu ukuba athole indawo euniversity.
Sabona ukuthi hayi izinto sekugcwele ngokuthi bezo sokuzwakala ukuthi hayi amaphepha selekile yeso kulalokho okwenzakale iCambridge ayilakho khona lokho asozuze ukuthi amaphepha lekile. Njalo sasikhangelela ama opportunities ukuthi umntwana ekwanise la ukuthi engabi lama limitations.
Umnumzana Ethel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi iCambridge ilembali enhle ekulotshweni kwemihloliso. Ungeke wezwa izehlakalo zokutholakala kwemihloliso phambilini kosuku lokubhala.
Cambridge University endala siseve iminyaka eminingi kungela history of failure, history of leaking.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, umnumzana Themba kuye moyo, uthi imihloliso eyezimiseki ayisela hlonzi ngoba sokulezehlakalo zokuba abanye abafundi bazithola bele mpumelo yemihloliso abangazange bawubhale kanye lokutholakala komhloliso usuku lungakafiki.
I-Cambridge ayilambali yokuvuza kwamaphepha. Izimiseki selokhu abakhona elizweni minyaka yonke kulamaphepha avuzayo.
Kolunye uhlangothi, uDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uthi isithupha sezimiseki sinohlonzi siyananzelelwa ngamanye amazwe.
Icampus siyalolonga ubungcithi bokumaneja ama-examination. Yesula izimiseki. Yikho lapho sithola khona ukuthi kwesinye isikhathi izimiseki ilokukiliza kumanagement of its examination. Sithi thina izimiseki yebo kambe ingcono nxa kubhadalwa exam fees ezimiseka. Kanti-ke iCambridge hayi iyatshona esikhwameni.
Isikhulumeli seZimbabwe Schools Examination Council izimiseki, uNkosikazi Nicolette Moyo Dlamini, ukhuluma ngamanyathela abawafakileyo ukuze kuthuthukiswe uhlonzi lwemihloliso yabo, egcizelela ukuba impumela yemihloliso yabo iyathathwa ngamazwe onke.
Abafundi ababhale imihloliso ngaphansi kwezimiseka neliswa ukuba bathole indawo kwamanye amazwe besebenzisa ama-certificates awezimiseka. Izimiseki iyarecognizwa emazweni wonke.
Umnumzana Nkosana Dube ofundisa i-journalism le-media studies e-NUST uhlaziye uhlonzi lwesimo semfundo eZimbabwe.
2023 izimiseki celebrata i-29%. Batumbuzo kumele sizibuze wona ukuthi kwenzakalani ngenye le percentage eseleyo. Sikhuluma ngeabout 71% kwenzakalani ngalabo bantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba uhlangothi lwezimiseki lulandela zonke iziqondiso ezikhangela ngokuqhutshwa kokulotshwa kwemihloliso okwezinga elihlonitshwa ngamazwe womhlaba. Uphe isibonelo seSwaziland athi isitshengise isifiso sokuba abafundi balelo lizwe babhale imihloliso eyezimiseki. Wengeze ngokuba ukufakwa kwekhala sekuphathise ukuthi abafundi bengahlolwa ngokubhala umvimvinya kuphela kodwa baphiwe ithuba lokubonakalisa ukukhalipha kwabo ngokwenza imisebenzi yezandla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phambilini omdlalo omkhulu phakathi kweSouth Africa leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations.
Iqembu leSouth Africa ezadibanele leDemocratic Republic of Congo namhla ebusuku udingwa iqembu elizaphutsha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ona ofika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkezi weAFCON lonyaka ukhutshelwa kwele Ivory Coast olandela iLeague yeSouth Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
iSouth Africa ingathatha unumber 3.
ngisho ukuba ayi game le edlileyo bake bazama ukuthi bezama ukuthi bekore babe lama chances abaningi kakhulu ukuthi le third place bengazama ukuthi belungisise ama chances abo esohle
obedlalela iqembu leToronto kusigaba sebulawayo Province Division 2 nyakenye uRain Dlovu uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa iSouth Africa leDRC.
Itiki lalizahamba ku-extra time yoma penalties yivina kuyifida iSouth Africa yanika ikhava yabadifenda so yikho kuzakwenza ke ngakhosi
imvimbi yeSouth Africa uGrant Canada soze yadlale namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo leNigeria. Njalo umdlali weqembu le-East Rovers uMpilo Enhle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu le-Democratic Republic of Congo.
DRC yaba unumber 3 yawina 1-0 bonana iSouth Africa in defense ngiyaleka.
Odlalela iqembu leBulawayo City uNtando Inkosi Dube laye uthi iqembu le-Democratic Republic of Congo lizaphusha lisendaweni yesithathu.
Thime ngaba ngunumber 3 DRC because iSouth Africa so far take up game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Umdlalo okwadlala kule Botswana uThabiso Ndlela uthi iqembu leSouth Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe yaseNingizimu yezwekazi lase-Africa.
Kumele si-represent lathi njengoba siyayilandela njengoba makhelwane least ngaphume unumber 3 yabangcono lathi singaba yethu.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi siyezwekazi le-Africa athi leSouth Africa lele-Democratic Republic of Congo adibana ngehola le-10 namhla ebusuku, ikanti umdlalo wokucina kulo mncintiswano ozakuba phakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria kusasa ebusuku ngehola le-10. Iqembu le-Nigeria likhangelele ukuthola inkezo ye-AFCON okwesine, kuthi le-Ivory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo le okwesithathu nxa linganqoba. Yimele Studio 7 kuBulawayo, ngingu-Joseph Njanje.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculo womdumo kaMasikandi unqame bomvu. Yena ke osanda kwethula isingulo yakhe elesihloko esithi bayokhuluma bethule. Igama lakhe lokuzalwa nguOnismo Kolide Chuma, njalo ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Sanibona bafowethu nadadewethu emsakazo namkholo nqamebomvu kamzelekazi kamashobana ushoboshobo lonkangoyisi umashobana. Hheyi, sengihambile impela emculweni onguthokothi endini album ethi bazalibame, bese kuba khona i-album ethi kunamanga sangoma, kube khona i-EP ethi esho visho leshisa iy'khothaka engiqoqisi yangiqoqisi kwiy'ndondo, bese kuba nale EP engirekhodile la ngikhiphe khona ilo ntunjana i-single track lena ethi bayokhuluma
ukhuluma ngani kulingoma?
Thine okufanele sikhulumele abomakoti bethu, abo aunti, ihlobo eyiningi sikwazi ungabathanda umakoti. So mina-ke njengendoda enobuhlakani ngasengedaya ake ngibakhuzeke bonke abangabathanda abomakoti bethu, ngibakhuze ngengoma.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Bafowethu nani bodadewethu, ngidlulisa amazwi amakhulu okubonga kini nonke eningesekayo nanonke eningivotelayo siwina ama-awards nje kungenxa yenu. Ngiphinde ngibonge kubo bonke engisebenze nabo kule EP engizoyidedela nje ngeyi-6 zika-Epreli. Ngibonga umshini waseshowe uyeni producer uBoot uThembelani Nxumalo phansi kwanongoma, uBoot unxele phansi eBhulo, ngibonge uBoot uNkunze Bomvu, ngiphinde ngibonge ubongiwe wakaphakathi ungakhohlwaka ubuthi uvideo uphokantukwana Eastern Cape. Ngiyabonga kakhulu bafowethu
maphotwana
Ile themba lokuba lukholisile umculo umdumo kaMasikandi esuphiwe ngonqame bomvu singekehlukanisilo what is sesifike emaphethelweni yohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.